OA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare. Isiphatha amandla somanyano we-MDC Alliance ngumkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Tendai Biti utshela umthethwandaba ukuthi awula mandla okumthonisisa icala letheswayo ngoba kumele abe seZambia lapho abedinga khona ubupepheli. Kuhlelo Woza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele uZambeze Arts likhokhelwa ngumculi olodumo uLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano webandla wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa webandla leZANU-PF abikwa enqobile yena esithi ulobufakazi obuveza ukuthi yena uMnumzana Chamisa nguye owanqobayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amagqwetha kaChamisa abe yisiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezingwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokhela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo seZEC u-advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchasisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kaMnangagwa obikwe ngabezeki ukuthi unqobile kulolu khetho bese lubekiwe.
Hayi kagcotshwa hola nje njalo. Sesifakile amaphepha ethu emthethwandaba edaleni so kathesi umuntu wonke ongurespondent uzosamele afake la amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
UMnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselalawo bempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uChamisa emthethwandaba.
Bangethusela ukuthi labo uyaziba uyaziba bayahlanga kodwa hayi very uyazi mina kangisabi umuntu kodwa bangethusela banokho bangethusela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba weConstitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabe commission eZEC lungananzwa ngoba lungaqhutshwanga nemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana namanye amagqwetha avele kwamanye amazwe umpofu abagoqela kwele South Africa lakwele Melika. Umthethwandaba weConstitutional Court kumele ube usunqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilithumi lane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Silokho sikudaba lunye uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Abanye abakumabandla aphikisayo bathi umthethwandaba weConstitutional Court empumela yokhetho ilakho ukuba lokwenza labehluli abazakhetha ukuhluza lolu daba. Phansi kwesisekelo sombuso abehluli kumele babe yisikhombisa kumbe isifica munye munye. Owayekhokhela ugatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Rita Makarau ukhangelele ukuba ngomunye wabehluli. Kusenjalo ilunga ledale le-MDC Alliance uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uxoxa lo Gande we Studio 7 ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yesekelo sombuso wethu siya khasisa ukuthi nxa umuntu enquntisa uba umongameli welizwe nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela eyenziwa ngakho uyafanele ahambe edaleni le-Constitutional Court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakala lokho kuhambelana leyo yesekelo sombuso akulankinga lapho mfowethu.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho ubona ngani ubufakazi okuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngesikhiwa kulo istatgal okuhambelana nenombolo ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 kuyatshengisela emaphepheni. So kuye omnye ubufakazi nje bohambelana lokukhalakhala nje kwendlela eyenziwa ngayo ukhetho. Bona abathi ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona obobuqeli bakhona buyabonakala nje kahle kodwa kuthi ukuthi ama-judges akhona ayafanele acubungele yabo abona
na. Kahle kahle bona abakufunayo abe MDC Alliance kuyini ukuthi kukumiswe impumela bese kukhethwa umnumzana Chamisa yini kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe katsha?
Yes. Yikho bengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangelisa indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ibuqili obenza ukuthi inombolo zamavoti ahambenala loNelson Chamisa zibe lutshwane nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ama-V23 kumbe ngama-V11. I-Constitutional Court idale liza ukuthi onqobayo uNelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yi-ZAC. Abanye bengathi khona hathi inombolo kona zingathi azitshiyananga kakhulu kufanele babuyele baye kuncedisana i-runoff. So impumela zingaba zimbi zombili. Okwama-21 seats athi kukhulunywa ngu-Douglas Mondlula yokhana hayi lukhana ngokunye awuhambelani le petition le-Constitutional Court le.
Lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubehlaziya udaba lokuthi kambe ukukhweza kodaba lwempumela yokhetho lokho sokudala inkulumo yokuthi kambe ilizwe lingagcina selibuswa na ngumnumzana Nelson Chamisa. Nxa kungatholakala ubufakazi bokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZAC laphosisa ekubutheleleni amavoti okungabe kwabangela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa anqobe. Asizweni ke ingxoxo uChris Gande Studio 7 ayiqhubele umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edalele lephalamente njalo engwe-MDC Alliance.
Chris okwakuqala kubehluli abazathonisisa leli cala sikhangelela ukuthi u-Chief Justice umnumzana uLukh Malaba kanye lomsekeli wakhe uJustice Elizabeth Gwaunza ngilawo babili sikhangelela ukuthi hayi bayabe bekhona akula ngiyindlela yokuthi bengabi khona kulolo daba ikakhulu nxa kuyukuthi yibevele besemsebenzini njalo nxa mbona amboni ukuthi khona u-Chief Justice lomsekeli wakhe bangachiya udaba oluqakatheke njengalolu ukuthi lizwakale phambi kwamanye amajaji bona nxa kuyukuthi bekhona. So sikhangelela ukuthi labo ababili bayabe bekhona sikhangelele njalo ukuthi khona azakhetha abanye abangu-7 phakathina kwama-judges awe-Constitutional Court lawo awavele ekhona ukuthi khona ibe yi-full bench of at least 9 ama-judges awe-Constitutional Court ukuthi bekuzwa lolo daba.
Udaba lolu luthoniswa njani njengoba sisizwa kuthiwa kugcina kuvotwa ngabo-judge bona laba? Kuhamba njani?
Into eyenzakalayo yikuthi nxa ojaji bethe bahlala balulalela udaba lukhulunywa omunye lomunye ujaji uyahlala phansi ethi yena ubufakazi lobu obungenileyo ubuzwa njani, ububona buyibufakazi yini obenza ukuthi isicelo esifakwe ngumamangala sithiwe lidale kumbe hathi silahle. Nxa kuthe kwaba njalo-ke omunye lomunye uyapha izizathu zakhe kokutsho ukuthi khona abaningi nxa abaningi bethe bapha umbono wabo abanye laba abalutshwana bazathiwa khona yi-dissenting judgment okutsho ukuthi bazakupha ilukuzela i-judgment ehlukene nalaba abanye. So yikho okujwayele ukuthi kwenzakale isikhathi esiningi.
Manje akula kwesabela na ukubana abanye ojaji bengaba bekucele lezanu PF?
Angifuni ukuthi ngicabangele njalo ukuthi abanye ojaji bangabe bekucele lezanu PF ngoba into eyenzakalayo Chris na okwakuqala ujaji ule image yakhe naye okufuza ukuthi eyilondoloze ujaji njalo kule image yedale okufuze ukuthi eyilondolozi ngoba kusasa akakulunganga ukuthi khona ujaji uthi xa uhamba bemuda hayi ujaji vele umthetho kawazi ujaji ngujaji wamabandla wezombangazi ujaji omunye nomunye uyabe efuna ukuthi nxa ejudgment yakhe iqosakale ukuthi ijudgment yakhona ijudgment ehambelana nomthetho so ngokubona kwami angifuni ukuthi ngitsho ukuthi bakhona ojaji abakwe-MDC Alliance kumbe njalo bakhona ojaji abakuz-RPF ngifuna ukukhangelela ukuthi ojaji bonke ngojaji abazalisela umthetho njalo behlubungule ubufakazi esebuyafakwa phambi kwedale bese bephuma-ke le judgment ehambelana nalobo bufakazi obuphiweyo kanye nokuthi umthetho wona ungabe usithini.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela ibhinga idale lephalamente njalo elilunga leMDC Alliance ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le ebhinga.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, umnumzana Dendai Biti, oyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance, utshele umthethwandaba kamantshi eHarare namhla ukuthi awulamandla okumthonisisa icala aletheswayo ngoba kufanele abe seZambia lapho owayedinga khona ubuphepheli. Umnumzana Biti wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yokhetho inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho.
Some Zambian authorities then abducted him in connivance with the Zimbabwean authorities and
iziphathamandla zikahulumende weZambia zavumelana lomunye wazo weZimbabwe ukubuyisela umnumzana Dendai Biti eZimbabwe ngokungekho emthethweni. Ngalokho akufanelanga abe kuleli lizwe kumbe amiswe phambi kwalo mthethwandaba. Kufanele abe selizweni leZambia lona elingalandelanga umthetho wamazwe womhlaba wokumxotsha.
Iqwetha lakhe umnumzana Alec Muchare Hama ugcizelela amazwi kamnumzana Biti.
The next step is that the state wants to lead evidence to rebut what he was saying. So they say they are going to call the investigating officer on the...
Umthethwandaba uthi uzadingisisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ubekwazi ukuthi ngempela umnumzana Dendai Biti awufanelwanga athonisiswe emthethwandaba weZimbabwe.
Biti's case, or it agrees with him that it has no power to determine his case.
Umnumzana Mchate Hama uthi bazaphindela imthethwandaba kamantshi ngolwesithathu kuviki ezayo bezokuzwa ukuthi wamukela njani amazwi kamnumzana Biti. Umnumzana Biti wabalekela kwele Zambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Ngakwelinye icele, igqwetha umnumzana Ngqobizitha Mlilo owayehambe lomnumzana Biti eZambia utshele iStudio 7 ukuthi ukhululiwe ngesibambiso sebheyili ngumthethwandaba kamantshi eCaroy. Labanye bakhe ababalisa umnumzana Clever Ramba Naphasi lomnumzana Tawanda Blessing. Abathathu laba betheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokuchapha umngcele welizwe ngokungekho emthethweni. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi nguye owabangela ukuthi umnumzana Biti akhululwe emthethwandaba. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje lapho siyabe sikhangela ukuthi ukukhwezwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwe ngamagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance kuzamisa nawo ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunye nje okuphathelane lalolu daba. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana lokho kuqhubekela phambili phakathi kwahulumende weEthiopia labasesigabeni seSomali labo abebutho bamacele omabili abalwisane kwafa abantu phose abangamachumi amathathu. Ukubalwa njalo kwamavoti okhetho olwenziwe ngokwenkwezi kweleIraq kuveze ukuba uMaqtada al-Sadr unqobile kulolu khetho. Idale lePhalamende linqume ukuba amavoti aphindwe ukubalwa ngoba kuphume ukufakazi obukhomba ukuthi kube lokuqinibezela kulokhetho okwenze impumela yalo ingemukeleki.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Abantu beZimbabwe basanda kuvota kukhetho lokudinga umongameli omutsha. IZimbabwe Electoral Commission ithi obebambe isikhundla lesi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lolu. Kodwa ke abaphikisayo bathi kabavumelani lempumela yokhetho lolu. Ukhetho lolu belukhangelelwe ukuthi luzalethela ilizwe leZimbabwe ingqubekela phambili kulandela ukugugudeka komnotho okubangelwa nguhulumende wehluleka ukubusa ngemfanelo. Baningi okumangalisayo abantu abavote kukhetho lolu becabanga ukuthi impilo yabo izakuquka. Ababehlolisisa ukhetho lolu bathi kwakulokuthula okumangalisayo ngesikhathi sokuvota. Bathi konke lokhu kwaphela kulandela ukhetho ngoba amasotsha lamapholisa adubula abantu ababengelacala. Abanye babetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ilizwe leMelika likhalela imuli zalabo abafa kusenzakalo lesi njalo lithi inkokheli yebandla elibusayo kanye lephikisayo kumele isebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe. Uheather Nwethi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi bayamukela okukhulunywa yiZimbabwe Electoral Commission ethi izaveza ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa njani. Uthi ilizwe leMelika lizahlolisisa lokwethulwa yilabo ababekhangele ukuqhutshwa kokhetho lolu. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Le yiStudio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ukulaba abengekho eZimbabwe lakho kubuya ebulenjini www.studio7news.com. Lidingwe lapho kubhalwe live talk, lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 001202617207 ukuze lani likhulume kulolu hlelo lapho lamhla siyabe sicubungula udaba lokukhwezwa kokuphikiswa kwempumela yokhetho edalele Constitutional Court ngumanyano we-MDC Alliance.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Kwezemidlalo lamhlanje, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo sithi ithi ophethe isikhundla sokuba ngumqeqeshi ubeka ithemba Ndlovu kuzamela asize leli qembu lingagunyulwa esigabeni se-Premier Soccer League ukuze awuphiwe lomsebenzi. Intathe yezindaba ithi ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo weqembu lebulawayo City uJerry Sibanda utshele intatheli ezindaba ukuba kusemandleni kaNdlovu ukuba uphiwe umsebenzi wokuqeqetsha iqembu leli. Uhle ube ngowakhe njalo lokhu angakwenza ngokuhlenga iqembu leli engozini yokubuyela liyedlala kusigaba seDivision 1.
Umqeqeshi vele ubevele khona ethimini. Now he's facing music wakhe yedwa. If they win, umsebenzi wabo uzaba ukhona. So they actually know ukuthi umsebenzi wabo wakhe is secured by winning games and ukuthi bonke team isale ku Premier. The CV yakhe yes it will be good, but ama results must also go along with the CV yakhe. So thina we're saying ukuthi beke do your best, keep us in the league, umsebenzi wakho ukhona.
Ubekuthemba Ndlovu uphiwe umlando wokuhlenga iqembu lebulawayo City ngemva kokuxotshwa umsebenzi kukaAmin Somapiri laye wayevele ethethe isikhundla lesi kuDarlington Dodo onguye waqala leqembu ekuqaleni kwalo nyaka. Kule mpela viki iqembu lebulawayo City lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo libhekane lo mdlalo onzima lapho elizadibana khona leli FC Platinum enkundleni ePapa Fields kusasa ngomgqibelo. Imidlalo yamavika ngamashumi amabili lanye iqale namhla esigodlweni iHarare lapho iqembu leHarare City elime ngojikelo bhanqa 1-1 lele Mutare City Rovers. Kweminye imidlalo yakusasa ngomgqibelo iqembu leChapungu lizemukela iqembu leBulawayo Chiefs ngase-Ascot. Iqembu leCapes United lizadibana lele Black Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leZPC Caribe lizangqinana lele Triangle ngasenyamunga. Kuthi elenkeze iPlatinum Stars lizadlala lele Nikrut ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leYata lizemukela lele Rentals enkundleni iRufaro. Iqembu leShapane Mind lizadlala lele Chicken ineMaclass ukuthi umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders leDynamo enkundleni eBapa Fields odluliselwe phambili. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling comine.
Namhla kuhlelo Woza Friday, sileqembo elicula umdumo wesiqathamiya ele uZambezi Arts. Likhokhela umculi olodumo uLucky Moyo. UEzra Chisa Sibanda we Studio 7 usethulela loluda.
Emazweni amaningi angaphetheya, leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko, liphakamisa namasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi, bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo.
Ibizo nguLucky Moyo, ijaha lasesikhalangeni ePlum Tree endaweni yaseNgwana, lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo, oTaurai Shareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
Iqembu leUZambezi Arts lamunjelwa kwelengilandi ngamalunga amaqembu athiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack Mfolos, iBlack Spear, lamanye amaqembu amaninginingi athiyeneyo eZimbabwe, njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini, izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo machobana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaningi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising.
Zokuhlelo lwabantu uza Woza Friday, sile uZambezi Arts besiculela ingoma zomdabuko. Ingoma zabo zimumethe imiko njalo ziyafundisa. Nangu umnumzana Moyo efakaza.
Ngoma lezi ke zikhuluma ngezinto ezihlukeneyo ezinye zikhuluma ngathi kungamasiko nje. Kuzokuba le ngoma ezinye ezemichato ikakhulu zeba sitiko nasithandwa sami yakuthanda sithando sami omuhle. Kuzokuba lezinye ingoma kanye nginenge zikhuluma nje kwesikhathi ngezinto ezinjengesitiko na imvelo izinyamazana la koko konke sila yakho kathesu.
Lona ke leliqembu selisikhathi labunda njalo lisebenza kakhulu kuze kazi le Europe laseMelika liculela abantu abanengi libonisa lemgido yesintu.
Umculo uyakhula, iqembu liyakhula, kodwa ke iqembu nje elijale ukusihlabelela nje ukukholisa silo qembu elikuthwele njani elithola kungumsebenzi onzima ukuhlabela. Siyafisa ukuthi wena sifundisane labantu abalapha e-England ikakhulu amasiko ethu lapho sifunda abo ngoba sithola ukuthi kona umculo ngeyinye yezinto esingazisebenzisa ukuthi kona abantu bazwanane, bazwisisane njalo bafunde ikakhulu ngamasiko langemvelaphi yabo. Siyabonga.
Uzambezi athi liqembu eselidume kakhulu kulele njalo lithandwa kakhulu ngabamhlophe bethanda lezambatho abazigqoka becula kanye lamabhethu phela ngoba bengajayelanga ukubona abantu begqoke isintu. Ngithi wozahaha kuza Friday bangani mami, libe nempelaviki enhle njalo elokuthula. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Lezambezi Arts liholwa nguLucky Moyo. Uhlelo Woza Friday besilethulelwa nguEzra Jesus Banda weStudio 7. Ngesikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli weMDC Alliance usekhwezile udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho eConstitutional Court. Isiphathamandla somanyano weMDC Alliance uMnumzana Tendai PT umiswa phambi komthethwandaba lamhla. Olivalelisayo nguSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.